indaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 31 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno.
Hey, ayikhona kumi kubishe khathena ngokulayina sisilathuba lokusebenza kathi singase sitshone emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ugatsha lwabasakhulayo lwebandla lakhe leZANU PF ukuthi lisebenze gadalala. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazo wegugurawundi kwelebhilithane yinhlanganiso yeZimbabwe.
So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kobulawayo lanxa kwamanye amadolobho kuthiwa sokunganeno. Ukuthi labathengisa imali emgwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo sebephendukile ngemva kokubuthwa ngamapholisa kumaviki edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi le mali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica bale mali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali kuwe $20. Abalayo bayithatha ngaphi, ivela ngaphi? Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngaphi ephathwa ngabosiphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Hey, bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi ezingapheli ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala abantu abasayinelisi ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama-prices ngoba siyabe siwode ungathi uyathengisa ulutho ususuya lodwa soluphindizele kabili silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu kathi they are being confused ngoba batshelwa kuthiwe izinto zizakwehla yet akulalinto enhlayo ngoba kwehlamele ukuqalise from usupply kusokusiza kithi emashopu as long as usupply lokho ekhwezile thina siza kwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokho evalile ngoba bengela mafutha ezimota okuthwala impahla. Lo Zulu laye ubhekane lodubo lunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Hey, ayikhona kumi kubishe khathena ngokulayina sisilathuba lokusebenza kathi singase sitshone emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing. Ngendlela sesiphambene namakhanda sisakhangile sesikhangela bese sikhalela ukuthi sithelele kuphela etankini. So ukuthi bakhweze unganani sekuzokunzima lokuthi kulandelele kathi singabe sesikhalela ifuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimisi imbi sibili kulezi nsuku ngoba abantu bonke abaningi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi yamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhiphi ngoba yilo elikhanze lisibulala izinto zonke. Siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali, amavinkili amaningi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhondi osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesole intsha yebandla lakhe isithi imadolo nzima kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa wayethulela amazwi emhlanganweni awenze logatsha lwabatsha eHarare lapho abakhuthaze ukuthi benqabele inkohlakalo. Ephuma emhlanganweni lo, ulubhekise eRoa lapho avule ifekithali eyokulungisa uchago ePro Dairy Processing Plant, waseloba ekhasini lakhe leFacebook ukuthi lesi yisibonelo sokuthi eleZimbabwe livulelwe ukusebenza, iZimbabwe is open for business. Uthe ukhulumende wakhe uzimisele ukuvula imisebenzi, ukuletha impahla ezisilelayo ezitolo ngentengo efaneleyo, kanye lokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela elizweni. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eNgilandi eMthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement balomhlangano omkhulu wokukhuluma ngombhoqazwe weGugurawundi lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla lezaphu ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ngeminyaka yabo 1980. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu cabo ngokugcweleyo eseBilitane.
Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMathebeleland Gugurawundi Genocide Conference, wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqathekileyo esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Dambuza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti lokhu ekhona kwezombusazwe. Umzilani Ndlovu ukhokhela ibandla lethiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA, uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeMthwakazi 1893, umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide ehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi yikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
UDube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
Umzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwe-genocide eMathebeleland. Njalo umzila ungamnanzelela kajika-jiki ngodaba lwe-ground genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa kukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumene weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa ngoba abantu bachitha-chithwa yi-ground genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigcile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathelekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. Udubele inhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema Mahlabe Zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelo. Wozani ke Mahlabe Zulu, sibuthane eLuton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugurawundi soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngiyimele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana David Coulthard uthi uxwayise idale lephalamende kwelebhilithani lamuhla ele-House of Commons ukuthi ilizwe lelo lingancedisa ukulungisa ingxabangxoza eseZimbabwe uhulumende kamongameli Mnangagwa engalandela isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma ebulenjini benkundla eTwitter, umnumzana Coulthard uthi unxuswe emkhosini waleli dale obucubungula ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokwephula kwelungelo loluntu. Lokho kwenzakala usomabhizimusi oyisinothi umnumzana Strive Masiyiwa esekhuthaze elemelika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eleZimbabwe ngoba zibangela ukuhlupheka kwabantu makhaza. Inkulumo kamnumzana Masiyiwa yamukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi ilungile kodwa abanye besithi bekufanele layo atsho ukuthi kufanele uhulumende aqale ananze ilungelo loluntu kulokuphongubuka umongameli Mnangagwa. Uhulumende yena uwathakazelele amazwi kamnumzana Masiyiwa. Ukuhlazila lolu daba sixoxele umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye, kukabili ngoba kuqondile sibili ukuthi izijeziso kumele angaze zibe khona ngoba ekucineni zicina zilimaza lozulu wonke eZimbabwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi izijeziso lezi zisukela kumbe zilempande. Ingakho kuye kuqakathekile ukuthi sisuse imbangela yezijeziso ngama-sanctions la esingathi ukuphanjaniswa kwamalungelo kwabantu lokho kusenzakala nakhathesi. Abalweli amalungelo abantu lokho bebotsha ngikhuluma nje khathesi. So kukabili, okokuqala kumqoka ukuthi ye izijeziso azilunganga sibili, kodwa lohulumende kumele bona ukuthi uyahlonipha nje amalungelo abantu, kaphathi bantu kuchapha. Akumelanga sikhangele nje ngelihlo elilodwa nje kumbe ngehlangothi elilodwa nje, kumele sikhangele indaba le nxa zonke.
Umnumzana Masiyiwa ukubeke kuhle yini?
Kumele sinanzelele ukuthi uba uMasiyiwa ngusomabhizimusi, so yena ikhangele ikakhulu ezamabhizimusi. Kodwa thina sikukhangela nje, sikhangela zonke izinto, sikhangela ngezombusazwe, sikhangela ngokwamalungelo abantu, sikhangela ngezinto eziningi ezijeneyo. So ngasukhangela ngelihlo elibanzi sesikhangela lamalungelo lezombusazwe, kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende lo hayi lokhe lombango okathi umango omude sibili ukuthi azafinyelele esigabeni sokuthi side ngohulumende esingamhlonipha.
Umnumzana David Coulthard uthi kuhle ukuthi elebhilithane lincedise eleZimbabwe kodwa likwenze lokho eleZimbabwe selilandele isisekelo sombuso
ukuze lathi sithole uncedo kumbe ukusizana lamanye amazwe. Yebo, kuqakathekile ukuthi sihloniphe amalungelo abantu bona labe sibabusayo. So ngiyavumelana naye sibili ukubana bengaphungi ukuhamba phandle bedinga investment kumbe uncedo ngapha bengahloniphi abantu ababusayo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ugatsha lwezempilakahle kumanyano we-United Nations olo World Health Organization, i-WHO, lukhuthaza uzulu weZimbabwe ophila legcikwane le-HIV ukuba aqhubeke enatha amaphilisi enqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, kungakhathalekile ukuthi sokule mbono yokuthi umkhuhlane we-AIDS ususelapheka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lwesiKristu ele-Prophetic and Healing Deliverance umprofita Walter Magaya otshela uZulu lentatheli izindaba ukuba usethole umuthi awuthi yiaguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr. Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uZulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
There's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awukabikhona umuthi oyelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguZulu okhulumisane lalomsakazo okubalisa umnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolijini leyunivesithi eyeZimbabwe National Students Union ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayeqwa ngumagaya okuyenza ukuthi even u country rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo, ngoba asikabi le confidence and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi sicontinue ngama-process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le yindaba eqakathekileyo, it's a life threatening matter okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enzeye-health lezi, ngoba siqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami kunathi ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu bayendli kanjani igciwane leli silifayite. Nxa kuyukuthi wena i-agumi kusebenzele, they need to be well ukuthi lathi usi-informe so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincede labanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhla uqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho olwenziwa phakathi kwesikhathi ama-midterm elections ngemva kokuvakatshela idolobho le-Pittsburgh lapho okwadutshulwa abantu esontweni yamaJuda. Umongameli Trump, unkosikazi wakhe uMelania kanye lendodakazi yakhe u-Ivanka lomkakhe uJared Kushner bafike ePittsburgh lapho kwafa abantu abalitshumi lanye bedubulwa ngomunye ozonda amaJuda. Kube lokutshengisela kwezakhamizi zalelo dolobho besola umongameli Trump abathi nguye ojojozela inzondano. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngoba fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Lapho-ke ku-Live Talk lamuhla siyabe sikhangela udaba olweZimbabwe, sixoxa labase-diaspora ku-Diaspora Forum. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uhlandla lethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe diaspora sixoxa lo mnumzana mkhululi Machobana ohlala edolobheni leGaborone kwele Botswana. UMachobana ukhuleke wobulawayo ekhaya edabuka eMatopo, njalo uxoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le 13 years ngafika eBotswana, and I think esikhathini leso impilo yakhona ichange kakhulu. Obviously ulimi lamasiko abantu achange to some extent, afana to some extent, but utshintsha from nxa ubuya lapho umuntu omdala uzutshintsha uqalisa ukuzijayeza amasiko lelimi labanye abantu kulufunda kunzima. Njalo futhi ngathi nje khona kwakungalula, kathe sakulula kakhulu ukuthi uma ubuya uvela eZimbabwe in particular, abantu bekwamukele nje nesisha ngoba kukhona engathi mina ngesihlongo ama-preconceptions about ukuthi abantu bezimbabwe kanjani. Umuntu engani yenza impilo yakho libe nzima, that's what I've been for the past 13 years.
Siyasizwa abanye besithi abantu beBotswana bangani bazi gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo. Nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu, bona bayakuphendula ngesakibo. Wena ukuthola njani khona?
I think lami ngathi ngitafika ngazibana ngani kunjalo, but ngafunda ukhona ayisiphi ukuzigqaja isaph ukuthi ufuna ukuzigqaja against you. Okhona ukuthi abantu balapha baziqhenya kakhulu nge-culture yabo, and they are very proud of their own culture. Not that bafuna ukuthi use it against you, but baqhenya kakhulu nge-culture yabo. Ngoba ngakhumbula ungasathola khona iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadabuka bevele e-South Africa, abanye bakhona bayichithekela ngabo. So they are only trying to fight against the domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves as Botswana against in particular South Africa. And so they are totally part of that ukulwa kwabo ekhona khona kukhona be or ukuzama ukuzincedakwabo khona khona ukuthi be-make sure ukuthi amasiko abo the culture abo i-survive. Even ngawona umuntu emzini ungena bazazizama ukuthi by all means bengagcina sebengikhumisidebele bethile esabo yabo. Just into engathi awuyi-defense mechanism.
Siyasizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labo baba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliqiniso yinto?
No, I don't think so. I think so. It's a conception of abandonment. One thing I'll tell you, which is in terms of similarities between amaNdebele laBotswana, which is ama misconceptions that are going on abaTswana. You won't allow us to talk about amaNdebele. Oh, amaNdebele are lazy, but mama, or mama vaninga, could have a faithful. Abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same two perceptions that people have in the state about amaNdebele akhona lapha futhi about amagidala. It's something that has not over the years. But it's so curious how those stereotypes can cross borders.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani labalivela kwamanye amazwe?
Yebo, to an extent,
njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangakho ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho?
Ngilemuli lapha ngithethe khona ngapha, ngathatha lapha ngo-2012 ngabantwana ababili nonkosikazi wamwala.
Uyabafundisa yini ulimi lwakho?
Yebo, phezu kwabo ulimi lwakithi.
Okokugcina, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe, kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khona ngapha?
Ngoba what would you rather to say which corner? Singakhosi iy'ntanga zethu eZimbabwe, kodwa langapha singakhosa abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale mahlobo ngibe nsenelisi ukuya khona ngiyekwakha khona kulungile, if that means ukuthi laba lo mnye umuzi lapha eBotswana, that's still fine, but both sides of the family would be equally represented. Ayisho ukuthi ngathi sengikhosa asaphumungela ekhaya or ngithizele lami sengikhangele khona apha eBotswana or sengikhangele ekhaya ukuthi malunga vele sengithiya ngapha. Hayi, we are now people who are crossing borders. Yeah, we are now purely Southern African.
Lo ngumnumzana Mkhululi Machobana isizalwane seZimbabwe esesihlala eGaborone kwele Botswana, yena edabuka eMatopo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Asizweni intatheli izindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanje esethulela udaba oluphathelane lomdlalo webasketball.
Ekhuluma ngesikhathi uqhutshwa umncintiswano weFIBA Zone 6 Club Basketball Championships, uNdlovuthe ilizwe leZimbabwe labadlali abaletalenta kodwa kunzima ukuba bencintisane lapha kwamanye amazwe ngoba bengatholi usekelo olwaneleyo.
Sina into esilayo esibusiswe ngalo yitalent. Kube sokuthi ngale babusiswe ngokuthi balalo usekelo oluvela endaweni eziningi. Ukuthi ngalathi silalo usekelo esiluthola kwezamabhizinisi lakuhulumende bonke abantu behlanganyela. Awu italent silalo kakhulu ngoba ma ungabukela indlela esidlale ngayo amaqembu wonke uzabona ukuthi hayi bayadlala kube sokusilela ukuthi ukuzilolonga kwakhona asikutholi ngendlela ngoba konke lokhu kuvuna imali.
Kucelela besifazane iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakobulawayo lenilise ukuba lifike kufinal lapho elinqotshwe khona nge-30-122 liqembu le-Interclub elase-Angola. Bekulamaqembu amane kumncintiswano wabesifazane njalo elinye iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe ele-Vixens liqede imidlalo yalo elisendaweni yesine. Umncintiswano wabesilisa bekulamaqembu ayithobamu nembili njalo amaqembu aseZimbabwe abethwele amagabha avuzayo. Iqembu le-Foxes liqede lisendaweni yesikhombisa kuthi ele-Harare City Hornets liphutshe lisendaweni yesithupha. Loba kunjalo uNdlovu uthi bafunde okuningi ngokuqoqa abakwenzela imidlalo eFIBA Zone 6 Basketball Club Championships.
Kuyasifundisa njalo kuyakhuthaza ukuthi ukuqoqa kufuna ukwenzani, ukulungiselelwa ngesikhathi njalo kufuna isikhathi esiningi ukuthi lifike ebantwini liyazisa abantu bonke ngakuthi publicity le promotion ukuthi siyakufunda ngokuqoqa imidlalo le abadlalayo bona ngokwabo bafunda ukuthi izinga lebasketball seliphezulu njalo kufanele basebenze kanzima ukuze befika kulelo zinga.
Ukucelela besilisa kufinal kudibane amaqembu awase-Angola lapho iqembu le-Primero de Agosto elinqobe khona ele-Petro Angola nge-90-77. Kundawo yesithathu kube leqembu le-Ferroviario de Beira lona elinqobe ele-Ferroviario de Maputo nge-78-69. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangile ebezikhokhela. Ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhuqazwe wegugurawundi kwelebhilithane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.